Okwenza intatheli izindaba zibe ngani yizo eziba affected kakhulu indaba yokuthi bona yibo abayenza imsebenzi yokuhlangana labantu abaningi esikubona kwamanje kathesi ukuthi intatheli izindaba eziningi ziba exposed ngoba into zama PPEs lezi into ofuze zithekwe kakhulu isikhathi esiningi
kumele kwenziweni ukuthi intatheli izindaba zingabanjwa umkhuhlane we-COVID-19 siyabona phela labo babhubha
kuqakathekile kakhulu ukuthi bethole ukuvikelwa ngalokho esikuthi ngama PPE lokunye nje okusetshenziswayo ongabaphathisa ukuthi bevikeleke kumkhuhlane lo owe COVID-19 ukubhubha lokhu okwenza intatheli izindaba into ezisa ubuhlungu kakhulu njalo kufuze inanzeleke kakhulu njengoba enchilo nje ukuthi intatheli izindaba yizo ezihamba indawo eningi kakhulu zihlangana labantu abaningi ngelanga elilodwa zidinga indaba singathi ngesilungu baba more exposed than abanye abantu njalo kumele kwenziwe okuningi imfundiso lalokho kugqoka lokunye nje ongabavikela ama mask ama face mask lama mask lawa amanye nje lokunye nje ongabaphathisa ama overall akade bephiwa ngiyabona inhlanganiso zentatheli izindaba ezinye ezinjabo misa zike zapha intatheli izindaba okugqoka ukuthi bevikele kule umkhuhlane okusofuze kwenzakale okwamanje ukuthi kufuze kuqhutshekwe kuphiwa intatheli izindaba okugqoka khona kulokunye kokuzivikela ukwenza ukuthi beqhubeke benze umsebenzi wabo.